Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kase leli tuba ngibone uthanono kawande ngoba sipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-31/4/2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna.
Sibona umnangagwa isekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe.
Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala, inkokheli yebandla lezanu PF, kudala inkulumo.
Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywana awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke. Siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo.
UZulu usele khuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba minomunye 9 ozicweleyo.
Singazi njalo mhlawumbe umntwana mayebuzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana leminyaka emncane kangaka ohamba ecansini isivumelwano nomuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla leMthwakazi Republic Party lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda phawula uhlelo lokukhumisana umlotha olukhokhelwa zinduna. Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mkondisi Moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aqale axolise andubana kuqale ukukhumisana umlotha.
Okokuqala, i-document le ka-Emmerson Mnangagwa lezinduna zakhe sithi i-document esiyibone yeyisekakhulu udaba lwegugurawundi where abantu abayedlula 40,000 babulawa eMidlands leMathebeleland. Sibona uMnangagwa eyisekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe izinduna zakhe athi uyakhokhelwa nguye uFortune Charumbira oyi-president yama-chiefs according to ZANU PF setup. Siyananzelela ukuthi uCharumbira lo Mnangagwa labo bonke abeshoneni, they are what we call ama-direct beneficiaries of igugurawundi ka-1983 to 1987. Ngalesi sizathu sithi thina ama-chiefs awalayo i-capacity yokubamba udaba lolu, ngoba okokuqala igugurawundi whether uMnangagwa uyathanda kumbeni Tandi. It was politically motivated, and in regard to that, izofuna i-political solution hayi le yakhe ama-traditional leaders. Kanti ngakwenye incele siyananzelela ukuthi the so-called traditional leaders are partisan to iZANU-PF government. Akula ngendlela abayenza khona udaba lolu balubambe ngendlela enhle umphakathi uzasala usutheseke ngayo. Kanti njalo ngakwenye incele uthi nxa ekhuluma u-Emmerson Mnangagwa uthi yena abantu abanjengathi bayapolitika ngodaba lwegugurawundi. Okokuqala, kasipolitiki ngodaba lwegugurawundi because sikunanzelayo ukuthi igugurawundi was genocide, njalo yaphepethethwa nguhulumende wakhe uMnangagwa, uhulumende wakhe weZANU-PF. Bona yibo abapolitika ngale indaba, njalo abayikho beqhubeka bepolitika ngayo. Futhi okunye okusenza sinanzelele ukuthi bayapolitika ngayo yikuthi bazokhuluma ngayo kakheso kulanda ama-elections ka-2023 23 esibone ngani bazama ukuthi bazigceze kulolu daba bakhanye sibe ngabantu abalungisayo kanti kungalalutho abalulungisayo
manje lina njengebandla le MRP lithi kwenziweni
thina njengemthwakazi Public Party silethi solution esiyikhangeleleyo esesakhuluma sathi thina ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe asinike iself determination yethu sehlukane layo udaba lweGugura Hundi akulandlela bona abazolusolva ngayo kanti ngakweni icele futhi siyananzelela ukuthi bayikha phezulu bakhuluma ngokulungisa udaba lweGugura Hundi kodwa bengakhulumi ngama after effects of 1983 to 1987 Gugura Hundi lapho esesibona khona iZANU PF ngemva kokubulala abantu bethabe edlula 40,000 esiqhubeka ishonalizer imthwakazi yonke mangisithi imthwakazi yonke ngisho imidlands leMathebeleland ku 1979 shona Grand Plan and its review 14 page document ekhuluma ngokuthi baza take over kanjani iMathebeleland basibuse kanjani basithathele umhlabathi wethu lakho konke ngekwenicele thina siyimthwakazi sikulokhu ngesilungu okuthiwa yi-economic genocide eyakhuselelwa yi-physical genocide ka 1983 to 1987 and ngakwelinicele sifuna international truth justice commission eyiyo ezabheka udaba lombhuqazwe idile lama perpetrators ngoba kokuqala u-Emmerson Mnangagwa kakavumi le ZANU PF government yakhe ukuthi they are the perpetrators they've never acknowledged that
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party obekhuluma ecingweni lo Gainer Gumede Saidi we Studio 7 umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala osevalelwe ejele okwenyanga ezedlula ezilichumi izolo wenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu ngalokhu ufiselwe inhlanhla lokuphila okude ngabanengi kodwa amazwi okumfisela okuhle avele kunkokheli yebandla leZANU PF ebalisa unobhala wokwethulwa kwezemibiko umnumzana Nick Mangwana icunule abanye abebandla leCCC besithi amazwi la ngawokuphoxa nje engaveli enhliziyweni sixoxe lesikhulumeli sebandla leCCC kwabulawayo umnumzana Swithan Jirota
umbiko wokufisela umnumzana Job Sikhala ilanga elihle inhlanhla ngelanga lakhe lokuzalwa ufakwe yini ebulenjini yini engifake lowo mbiko maqala ngithe namhla ngivula ikhompyutha yami sengibona ke umbiko ovela kuNick Mangwana olilunga leZANU PF ongisikhulumise kahulumende weZANU PF esithi yena ngesilungu happy birthday Job Sikhala lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo yikuzama ukufaka esingathi thina i-good image ukuthi yona iZANU PF ikhanye lilibandle elihle emehlweni olabo bantu abavela kwamanye amazwe ngithe mina ngimphendula uNick Mangwana ngimphendula ngabe ngisithi mina into eyenzileyo ayichazi njalo ayihlekisi kufana lokuthi uMnangagwa onguye wayekhokhela amabutho ombhuqazwe ongumunye owabophisa udabengwa lo lookout Masuku atholakale esithi happy birthday kwi-lookout Mafela Masuku lokho vele kuhle kutshengisa ukuthi into yakhona vele yenziwa ngengxenye yenhliziyo hashi ngenhliziyo epheleleyo
kodwa akutshengisi na ukuthi ngabantu abafuna ukuthi kube lokuxolelana lokukhulumisana umlotha na ungawukhangela
nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana umlotha bekungcono phela ukuthi baqale ngokunanza amalungelo oluntu beqale ngokungahlukuluza unkosikazi kaJob Sikhala beqale ngokukhulula yena uJob Sikhala emkhiphe entolongweni lapha abasebemphose khona lapha belokhu bemgcinile bengamlethi emthethandaba ukuthi athonisiswe. Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulisana imilotha bekungcono phela bachiye izenzo zabo ababezenza ngesikhathi ama-comrades evela empini yenkululeko. Siyazi thina ukuthi on lookout masuku lapho esidabenga babotsha ama 4 years bengelacala begcinwe phakathi nje yibo bonalaba omnangagwa. Namhlanje angikhona ukuthi bengaba abantu asebetshintshile ngoba phela yimpilo abayaziyo, impilo yomona, impilo yokuba lenhliziyo embi, inhliziyo impilo yokungananzi amalungelo oluntu.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirowota isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 ozithweleyo. Iphephandaba le-Sunday News libika ukuba lontombazana odabuka eTsholotsho ulesiso esilenyanga eziyisithiyagalombili okutsho ukuthi wazithwala eleminyaka yokuzalwa eyithiyagalombili 8. Leli phephandaba lithi kulomunye njalo ontombazana oleminyaka elithumi lantathu 13 ozithweleyo osesibhedlela seVictoria Falls. Kambe kuyini okwenzakalayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victoria Mathuthu.
Ngimelele msakazi, ngiphinde ngibingelela kubalaleli. Indaba ezinje ziyethusa ukuthi umntwana oleminyaka nje esishiyagalolunye kuthiwe ungumuntu oselindele ukuthi abelethe omunye umntwana laye ngumntwana, kuyethusa kakhulu. Into ethusa okudlula konke ukuthi umntwana elele minyaka elayo sisuke singacabangi ukuthi ngabe sezibandakanya ngokocansi ongaze kumenza ukuthi agcine sezithwele. So nxa simbona ezithwele kutho ukuthi kuleso sigaba akiso iminyaka leyisishiyagalolunye alayo kuyisimphumela wokuthi ubesezibandakanya nokocansi. Kuyinto eyethusayo kakhulu njalo. Nxa yade ezibandakanya nokocansi, uzibandakanya lobani engumntwana oleminyaka emincane kangaka? Ngoba angiboni ukuthi engabe kuyisivumelwano kuyukuthi uzibandakanye lo muntu abavumelene. Ongenzeka ukuthi umntwana uyabe ehlukunyeziwe ngokocansi wagcina esezithwala. Singazi njalo, mhlawumbe umntwana uma ebuzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana oleminyaka ngangaka ohamba ecansini ngesivumelwano nomuntu. Kuzindaba ezimangalisayo kakhulu. So ngithemba ukuthi mhlawumbe ongayenza abantu bakhululeke ukuthi sazi ukuthi umntwana azazithwala nje uzithwele ukhuleliswe ngubani kanjani ngesivumelwano lobehlukunyezi. Hayi, ngicabanga ukuthi futhi eZimbabwe kuyinto engavumanga, kodwa yethu sayo ngoba nxa sila bantwana bazabele iminyaka emincane kangaka ukuthi sebezithwele, kuthi ukuthi umntwana engumntwana layo usezoba ngumzali. Akwenzeki ukuthi umntwana ele minyaka engaka abe ngumzali. Asazi
nje ngokubona kwakho kungakukhona yini kwezinye indawo zelizwe lapho okulabantwana abaleminyaka nale abazithweleyo kodwa kungaziwa?
Amathuba okuthi kube labantwana abanye kwezinye izigaba zelizwe abazithwalayo bakhululeke ngaleli izinga kuleli leminyaka emlutshwane kangaka nancane kakhulu msakazi. Yebo, mhlawumbe ngani nxa singaqala lapho kube iminyaka le ithumi lanye kumbe iminyaka elithumi lambili, kodwa iminyaka esithole galo mncane kakhulu. Okokuthi nxa kungento engenzeka kungaba nzima ukuthi kungazakali, ngoba angimboni umntwana eleminyaka emincane kangaka ekhululekiswa engashiwanga esibhedlela lapho kuzabonakala khona. Mhlawumbe kungenzeka kulawa amasonto esasike sikhulume ngawo okuyikuthi abantwana bakhona noma bekhulele kwabayiswe ezibhedlela. Mhlawumbe kulawa amasonto uma kungadingisiswa sokungatholakali ukuthi kuyenzeka, ngoba nanku phela kuthi ukuthi akusinto engenzeki, into enelisekayo ukuthi yenzeke. Yikho sikubona lo mntwana engaka ekhulele. kuyenzeka ukuthi ikholo ngabe kufihlakala ikakhulu lawo masontesi waziyala abantwana abangasiwa ezibhedlela ukuthi mhlambe bayababelekhisa khona ngale emakhaya kodwa nje kukubhalwe phansi hayi ngicabanga ukuthi kwela kithi leli kuyinto yokugala mpela akuyinto yokugala ukuthi umntwana akhulelwe ngakho sasizwe ukuthi mhlambe laba balaba ithumilani ithumilambili ithumilantathu sobabazi kodwa kulokho ukuthi umntwana ile minyaka yesishiyagalo lesekhulelwe hayi nxa kusenzakala mpela kuyabe kufihliwe kungazange kuvele kuze kubhalwe phansi.
Hello ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi indizamtshina ye-Ethiopia Airlines iqale izolo ukuphapha ifika kobulawayo ivela khonale kwele Ethiopia. Lindizamtshina izafika kane ngeviki kobulawayo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inani labahlukuluzwa ezindlini likhomba ukuba abesilisa besigaba seMathebeleland South yibo abahlukuluzwa kakhulu ezindlini kulabesifazane kulesi sigaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Good day Studio 7, Sanibonani Studio 7. Hayi ngeviki nje bengithe kumshelele nangafika ngasekhaya. Hayi ukufikeni kwethu ke hayi sibonile izinto ezizakalayo live. Hayi simasibanga kahle kodwa ke ngeke sesibalekele kuye ekhaya siyahlala sihambile kuphela ngoba nami nje sengiyi-pension years sahlala khambi kodwa nje akula bantu abalamanga njengezani izani unamanga umuntu ubotshiwe ngabothwanga ulokuzela uzenzele ndebele because befuna ukudiveta ilontshi le kugrawuni hayi abantu banzima laba so ke hayi bantu bakithi asibambaneni sibe moya munye ilizwe lethu lizalunga. Thank you very much Studio 7, keep it out. Njalo sengibona sebelifakele sefuna ukulifakela okunye okungama-defaulters okwama-journalist okuthi kungabaka-ed kati abasengaba abantu bezimbabwe broadcasting corporation sebeziba ngabaka-ed. Thank you
ngibuka njani Studio 7 dalabthaiem siyavuka hayi siyawuvuka sesiphilele siba silinda napho edanel sikhatshana siyajabula ukuba lani nenhliziyo kakhulu sibe lokho sihlezi thawula sikhuluma nje ngezindaba zakhe sezimbabwe mina ngendlela uhulumende wezimbabwe ayenza ngayo yena le icebo lakhe aliyenzile ukuthi akumele ukuthi sikhulumisane nabantu bona kungahambi kungasebenzi lapha indlela akuyenza ukuxeganisa izakhamizi lezinduna ngoba izakhamizi zilobuhlobo kakhulu ngento yegurawuni yanenza unangaphethu so yena ma esenza njalo siyakhulumanisana lezinduna ikufana lokubophanisa izinjakeyila lokathi akuzayo akulunganga ukuthi akusebenzisa abantu ba izinduna ngendlela ezizayiphatha ngayo indaba yangkhona ngendlela yokuthi izinduna zonke ezisezibunembazo ngezezami kunzima futhi lokuthi bakhulume iqiniso bekhulume njengoba lenjalo kwaza kuma ukuthi bona bafuna ukusayidela umnangabi bengambonisi izizathu zilapha kumele kubenze kube kodwa bona ngoba na kuvele uliqini lomnangabi wafuna ukurobha abantu ukuthi ubulala abantu ngendlela yokuthina isimo esizibabhala ndaba lazo ngoba ezale izingane azifundi eZimbabwe ngoba besazi ukuthi i-education yezimbabwe ayikho abantu abababelatshwe eZimbabwe balatshwa bangaphandle kwamazwe bafunda ngaphandle kwamazwe so ike funa ukwenza into ezinjalo ngoba phela ehlezi ekulala ilizwe abantu abehlukane laye lazi into ebamele zimtshele ukuthi yena kahle lanezinye icebo lokuthi ake hambise indaba ke bantwini ngendlela nokuthi bothathume bona ukuba kana kwenza akulunganga ngichontshwa kulunga ugcwele kumenemelo kubulali bakunanga
Studio 777 bingelele baphonke ngasalishonga kam hlelo lwini lasika noma khala sisihamba sizwakale lapho nalapho ukuthi singangeni njalo sibaningi sike selule futhi awubani semfuleni esiphini imali ayishafikeshi kwa-10 ngikhumana kwangwena hayi sazizwa inkulumo esisana nethi unanosephochip chalumbula loyo azi ukuthi-ke ingena njani inkulumo ezifuna esezihamba ziyobonga noprezidenti kanti sezibonisa nazo induna na kumelekile ukuthi zazi ukuthi zivotela liphi qembu na angithi kuyimfihlo yomunye nomunye umuntu ngoba evo kodwa-ke asazi bakwethu ezangakithi awu phansi kulikamzilika zikamthwakazi madoda emandebeleni ayi ii abanye bethi ayi azi madoda le politiki yangakithi ake sihluzeni sincenge bantu kodwa siyeke nje ukubulalana nokulimazana bakwethu inhle ipolitiki uma kudelwana enye nenye iphathi ikwazi ukungena nayo idinge abasekeli nabalandeli awu ngibonge nami ngincobe
linjani isitiyo sinabalani khephethe khaborontwana thandiphawula inkulu yalo dawu javulani zanda ohamba sa abantwana umhlaba amahleli abantu bezi labantwana labalandi bayo abafuni angikwazi wayo ujabulani usebenzisa semstrategy esikakasho khathesi bangaki abalazo tenda abaziwa ngukasikhathi campaign okokuqala umthetho vele bayakwazi ukuthi ezimbabwe ungaphiwa ileni ungahlala 2 years ungakwanisanga ukuthi velophi iyathathwa futhi imithetho yangkona zimra will go after those kuthatheli bayazana laba bantu lapha nje kuvalwa abantwana amehlo uzathi wena mntwana wena uyiyouth awula msebenzi awukwanisi khona ukwenza usathengelwa iroloni ngabazali bakho isitendi leso uzakwanisa lona ifaka lesamenti so kumele likunanzelele ukuthi kati why if izanu PS kwanisa ukukwenza lokhu kulinika amastendi why short for elections kulaphela waphiwa khona lawo mastendi kati lina lingabantu bezanu lingabalandeli bezanu ezeni inkinga ziqala sekuzaba lukhethweni inbithini lapha kalela maprofit izitendi lezo nxa zivele zikwanisa ukuthi lizithiwe zazivali okokugcina izanu PF ayinamhlaba umhlaba ngowesepu likwazi nje khonokhu ukuthi ujabulani uyakhampeni azisemsebeni endisebenzisane
siyabonga ukuvisana okuhle kangaka sibonga le jake elithumele kulaba kade news ilinki yokuthi kaziyikuphathisana esikunyusayo kingakuhlala kusivivisa noma sihlangane ngomonakalo bantu izulu siyaibuka heyi elizulu eselisidayo sesaba lalo kule minyaka seliyingozi ai kuphinda sule saba siyalifuna okumangalisayo siqala ukunaso uvalutsha ugcina ukuchuma ugcwayisa hhayi kuyezwakala siyakuzsiyasile singundebele lo sensusi
bengicela ukuthi engikhulume lo Felix Magayona Mafa lo ubaba lo ngephathi yakhe kukhanya abalastrategi esabo sokulungisa babhizi ngokuthi izanu sifake oslogwati base-political strategy laba yindlela abalungisa ngayo iphathi lina stop focusing on ama-strategies lenze awena ama-strategies to counter that yekelani ukutshona libangela abantu elisethu sabantu thina sihlala emakhaya we're used to that we know what they are doing we know where we are going lina liyakhanya njengama-leaders sesinekuphongwethu kukaselitatazeka siyani lina likhanya lihamba behind izanu kanti ehlulwa yini lihambe phambi kwesi ehlulwa yini ukuthi lenze awena ama-strategy kunokuthi letisabantu njengoba kuthiwa abantu emantopho batshayo lina lenzani ngakhonokho libhizi noko sithi ama-reforms akwela ama-reforms umuntu obusayo angawenza please lina yenzani awena ama-reforms azakhawunta wona and then bese mbuya kula abantu bematopho labensizi abadela izanu ukuthi batshayo lizithuthaka xa liyavotela ukuthi latshaywa bese livotela into lingayifuni abakalitshayi coming this coming election kodwa bezaligiga sebebona ndingamagwala kanti uyindoda ingakutshaya de ilingumfazi zonke izinto ongafuni ukuzenza ngenxa yokuthi uyatshaya and then I want to come again to lo ukuthi senze i-family meeting nabogawule what type of family meeting uyifamily kagawule wena ugawule those who are in prison therein basejele yezanu benza the right thing for their party yekela ukuthi usifake uthi yifamily labogawule aso family yezanu yenzani izinto ngendlela especially wena sisi Mafa Magalela bazi bantu Felix Magalela Mafa yenzani into eziqondileyo shiyane nokuxotshana nezanu izanu vele zifar ahead of
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 Ukweze Melika, ikomiti ecubungula umvukela wanyake ngedalele The House ithi isithole ubufakazi bencwadi zama-email obukhomba ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho ngokusebenzisa imithethwandaba. Ikomiti le ibikwa yathola ama-email ayi-9028 kambe uTrump uzaphunyuka na kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Udaba lukaTrump luyaqhubeka njengoba ngike ngatsho ngaphambi, bona ngathi ngalesikhathi hayi bamgombolozi, kungenzakala ukuthi aphunyuke, kodwa ngibona ngathi bamgombolozi kabi. Ngingazi after midterm le yelekulezinwa November ukuthi ozangena abambe khongubani, kodwa kungaba ngumnyama ukuthi amademocrats abuyele laphana abe econtrola isenate le Kong. Hayi bazamgombolozela sibi. Ngibona lapha kuza kuyakhanya ukuthi formash ayeyihlolile kumbe ihlethi nani e-White House ume ayikho yonke lapha mafayile. Laba be-National Archive bayakwazi babona khonaphana ayikho yonke. Manje kathesi kungenzakala ukuthi angabe siwayifihlale eyayisele imonologa, ngoba wayengakholwa ukuthi bangamhlasela bayethatha. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi nxabe le intel ikhona ngabe yaba bangamhlase, ngibona ngathi akusekho okwehlulayo ukuba babuye bayethatha leyo information abayazi lapha ekhona. Yikho engibonayo khona.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ungani uTrump engangena njalo kukhetho, ulakho yini ukunqoba umongameli Joe Biden ngokubona kwakho?
Hayi, ngiyambuzwa lokho sibili ukuthi nxa kuyikuthi engabuyela uTrump ancintshise ukhetho angamuzwa iBiden. Kodwa-ke ngibona ngathi kuzaba loku kulokudabukana kwelio, ngoba ekuncintisaneni kwabo khonapho bezazi baTrump esala kwakuseduze kakuseduze kakubeletheleni ukudabukana kwelio. Ngingazi ukuthi ama-Republican amanye asekubonile into likaTrump asiyona e-right ukugcina umbuso lo okuthiwa yi-democracy. Nxa kuyikuthi sebedabukene bona ama-Republican ngayo yona leyo, hhayi angeke amuli, ngoba laba abatshotshozelayo laba abahamba loTrump lobezenzo ngaba baningi, asibo bantu abaningi phela lona, siyo majority yabantu base-America. Nxa abantu be-America abayimajority belungwe babone kuhle kuyini okulileyo okulileyo ngasozawini uTrump. Ngibona ngathi lapho kule strength khona khonapho ukuthi laba abahamba loTrump uhlanya bakhe lobo ukutshantshaza kwakhe lobo baluthwane kulalabo abahleli phansi bekhangeleyo ilizwe liyi-democracy kuyini okumele kwenzakale. Lo lakho futhi bekufanele ukuthi iya kukhetho laphana lolo luka-2024 uBiden nokubona wami bekungamlanga uthanda, bekufanele ukuthi ngabe kungena omunye omutsha ongapha ngaphana kuma-dem, ngoba yena usekhulile. Kuhle mani ukuthi abantu nxa sebebadala bayele laba abancinyane emazweni wonke kula le Afrika kuyafanana nabantu bayachiya nxa umuntu ese-70-75 kulile sokulungile susebenzile kahle kunye kuseyikho khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha, hathi lolu hlelo olukhona kathesi olukhokhelwa zinduna. Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala okwenziwe inkokheli yebandla leZANU PF kudale inkulumo. UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana weleminyaka yokuzalwa 9 ozithweleyo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibanele njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa zikhona ezika-7 kusihlwa.